So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 29 kuNcwabakazi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
So amapolisa abebopha abantu kade begqoke imcash and basekusenzakala ukuthi bonke bangamalunga eMthwakazi Republic Party.
Ibandla leMthwakazi lisola ukuboshwa kwamalunga alo kobulawayo izolo.
Our weapon is ukuthi sidemonstrate, especially sikhangelele ngesimo seZimbabwe, abantu bonke bafuna ukuthi batshengisele.
Ibandla leMDC lithi alibuye limuva ngenhlelo zalo zokutshengisela lanxa amalunga alo ehlukuluzwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMthwakazi Republic Party selisole ukubotshwa kwamalunga alo amahlanu izolo kobulawayo phandle kwe-High Court ngesikhathi umahluli walelidale ehluza isicelo senduna uFelix Nhlanhla yamaNgwendiweni esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Amalunga eMthwakazi la ebephandle kwamthethwandaba ebambene lezinye izakhamizi behlabela ingoma zomdabu ebezihaya induna bephakamise amabhakane alotshe ukuthi uNdiweni kalacala njalo kumele akhululwe. Uthe esenqumile umahluli ukuthi uNdiweni uzakhululwa nge-$500 ye-bail labantu sebechitheka, amapolisa adumela amalunga eMthwakazi la awaphosela kabuhlungu emoteni yawo. UChris Kande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leli uMnumzana Mbonisi Gumbo.
Ye, lokho kuliqiniso sibili ukuthi kulamalunga ethu avuweyo owakathi sebulawayo Central Police Station khonapha abazalala khona bakhangelela ukuthi babe se-court ngelanga lakusasa. Okwenzakaleyo ukuthi kuke kwaba lama-demonstrations ayenzakaleyo emini before i-lunch lapho abantu akade bephakamisa khona ama-placards besithi akukhululwe induna yabantu uchifundiwe. Yikho amapolisa lapho kade identifya khona abantu bomthwakazi. Esikunanzelele ukuthi bonke beyi-5 ababotshwe babatshwe ngoba bebegqoke imichele. So amapolisa abebopha abantu kade begqoke imichele and basekusenzakala ukuthi bonke bangamalunga eMthwakazi Republic Party. Kodwa babotshe sebengasaphakamisanga lawo ma-placards njalo futhi isikhathi sangkhona sema-demonstration sesidlulile. Yikho okungabe kuyenzakele and i-lawyer uDumisani Dube wabameli i-lawyers for human rights nguye osekhangele leyo ndaba and sebebhalele ama-warrant and caution statements awukwala lelo cala njalo sikhangelele ukuthi kusasa waza-aplayela i-bail.
Manje yibo bodwa kade begqoke imiqhele na kumbe abanye bakhona labade beyigqokile kodwa bengabotshwanga?
Bakhona abanye kade beyigqokile kodwa bona ababotshwanga ngoba ngaleso sikhathi amapolisa besihambe sidinga umuntu one by one phakathi kwabantu abaningi bedinga labo kuphela akade bedemonstrate-ile ngoba bebaboniswa yilabo kade bengekho kuma-info.
Manje licala bani abaletheswa?
Angilalwazi kangako ngokuthi licala bani kodwa kukhanya ngani kuthiwa ukuthi bademonstrate ngokungekho emthethweni bephambanisa inkundla njalo lokuthi bebedemonstrate ngokungekho emthethweni ngoba bebengazange ba-aplayela according to i-poster.
Manje libathola lapho esitokisini abalitshelanga na ukuthi batshayiwe kumbe ukuhlukuluzwa?
Sibabuzile sibili abazange batshaywa kodwa ngesikhathi bebotshwa bebesenza kokujikelwa bephakanyiswa bejikelwa emoteni. So abayi-2 bangkhona balimele ngaleso sikhathi bebesabotshwa ngoba omunye wangkhona sibili le yembi dabukile emkhonweni lasemhlani ngapha.
Umnumzana Mbonisi Gumbo, isikhulumeli seMthwakazi Republic Party, obekhuluma lo Chris Gande we Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ibandla leMDC lithi lanxa amalunga alo ehlukuluzwa njalo ethunjwa lokutshaywa kalisoze liyekethise umkhankaso walo okutshengisela. Sixoxele umgcini sihlalo waleli bandla kobulawayo uNkosazana Tendai Masocha.
Inhlelo aziqhubeki kuhle ngoba thina indlela esingaziqhuba ngayo kuhle awawiphone izukuthi sidemonstrate. Especially sikhangelele ngesimo seZimbabwe, izehlakalo, izenzakalo zeZimbabwe. Abantu bonke bafuna ukuthi batshengisele, hayi ngokulwa kumbe ngokunjani, ukuthi bangene ezitradini batshengisele ngokuthula ukuthi hayi uhulumende sesikhathele ngokwenza langezehlakalo langomumo welizwe, especially economically.
Manje njengoba lalelwa ukuthi litshengisele, lizatshengisela yini kunyanga kumbe insukwane ezilandelayo?
Sizabe siloko siqhubeka siloko si-applya, kodwa bona nabo lokho beqhubekela phambili bethena down ama-applications ethu. Kathesi nje ngiqeda ukuba leyinye indaba ethi bathene down i-application yethu ade siyifakile, besikhanyayo ukuthi sizatshengisela mhla ka-29 namhla ka-30, kodwa khanye amapholisa bayalile bathi si-applye kutsha. So asikwazi ukuthi kuthoni kuqhubekela phambili ngokuncindezela abantu ukuthi ba-exercise ama-rights abo, ilungelo labo lokudemonstrate.
Manje bona abantu abesabi na lanxa lingaphiwa imvumo yokubana litshengisele?
Abantu vele eZimbabwe abasisabi, ngoba ngabe abantu bayesaba mne wethu, ngithemba uyananzelela ukuthi njengakho lokade sekusenzakala kokuthathwa ebusuku sisiyatshaywa, yinto evele yake yenzakala. Isizathu sokwenza into ezinjalo isitinstinctive phakathi kwabantu, pho bona kabazi ukuthi by so doing bayabatraina abantu bayabenza bantunye babe imiqhuqhumba. So akusela umuntu oyisabayo, ngoba umuntu wonke uyazi ukuthi okungahlukufayo kuphi. Vele sisendlini singesifile mne wethu, asenelisi lutho. Kunje isinkwa uyahle asisasazi ukuthi isinkwa sivele siyi-festival. Izimali amatoleti abakwazi ukuthethwa yi-payslip, ama-industry amatoleti abakwazi ukuthi nxa ukhuluma ukuthi i-industry kwini isigriki kibo abasakwazi. So kungahlukufayo kuphi. Vele abantu bazimisele, they are more than ready ukuthi bangene emgwaqweni batshengise ukuthi uhulumende lo asisamfuni njalo seyehlulekile.
Belokhu bekhona yini abavalelweyo phezu kodaba lokutshengisela?
Bakhona, njengoba ngikhuluma nginje, kunational organizer wethu wavalela ukuthi kwakumele astophe ama-demos nala. Baningi abalokhu besavalela, bakhona abantu abalokhu besavalela. Thina sinje kuyafana ukuthi sivalelwe nxa indaba yethu mhlaka-3 siyahamba, so siya-appear e-court. Kuyafana ukuthi lokhu savalelwe, ngoba nginje every Friday ngiyareporta e-law and order, njalo mhlaka-3 ngihambe e-court. So kuyafana ukuthi lokhu kusempilongweni. Ngiphila ngentando yabo, bona amaphosa ntando yakhela umnangako.
UNkosazana Tendai Masocha ngumgcini sihlalo we-MDC kobulawayo, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. UZulu wezansi yamaNdebeleni uthi kule migoqo eminengi enqabela abantu ukuthi bathole incwadi zokuzalwa lezokuhambisa ehofisini kamsitheli. Lokhu kuvele ngesikhathi kusungulwa uphenyo lokudingisisa indubo abantu abahlangana lazo ekutholeni lezincwadi oluqutshwe iZimbabwe Human Rights Commission eGwanda. Kubika u-Albert Ncube.
Abanye bebekhala ezimathonsi phambi kwale commission belandisa ngobunzima ababhekane labo ekutholeni incwadi ezitshiyeneyo e-ofisini likamsitheli. UZulu ophe ubufakazi phambi kwe-commission obalisa ugogo labokhulu bakhale ngokwehluleka ukutholela abazukulu incwadi zokuzalwa ngemva kokuba abazali bebhubhile kumbe bedliwe zindunduma eGoli. UNkosikazi Grace Nlika we-Fort Rickson e-PPS eyinsiza uthi ubhekane lo dubo lokutholela abazukulu bakhe incwadi zokuzalwa ngemva kokuba uyise ehambe eGoli wanyamalala.
Esikolweni kufuneka benjani belama birth certificate. Yi problem ethi ngihamba ngayo eqhakathekile abazulu bona. So nxa ngohlobo olwenzakala ngalo yi child abuse le.
unkosikazi Gracious Moyo yena ubhekane lodubo lokuthola incwadi yokuhambisa ipassport ngoba engelayo incwadi yokuzalwa ngemva kokuba idatshulwe ngumkakhe ayeyendele kuye uthi mzame ukuthi athole enye incwadi yokuzala iyehlula umthetho wokuthatha amapassport kuleli uthi kumele ube le ncwadi yokuzalwa ungakhathelekile ukuthi ulesithupha
nami ngifuna ukuthi nami be le passport ngiziphilise njengabanye omama nje abangasebenzi
umnumzana Olita Khumalo umxhosa ufuna ukuthi kwesule isibongo esithi Khumalo esithupheni sakhe kusetshenziswe sakhe esithi wabanjwa ngamandla usebenzisa lesi sibongo ngesikhathi sempi
sasibhalisa abantu sibanike kuhle ukuthi njengobani bona bathi hayi babhalokwa
unkosikazi Justina Ndondo ngukhansila kaward 18 e-Fort Rex ne-insiza uthi baningi kakhulu abantu abangelazo incwadi zokuzalwa esigabeni sakhe
and umuntu wakhona angafa sehluleka ukuthi sizamthathela njani i-death certificate because ebengelaphepha loba ngaze afele esibhedlela ukuthi siyenze i-burial order njani engenaphepha i-issue yama-birth certificate honestly siyacela ukuthi ngaba be-registry baya iza somewhere
umgcini sihlalo we-Zimbabwe Human Rights Commission uDr Elastu Hilarious Mgwadi uthi bayakhathazeka ngenani labantu abangenancwadi zokuzalwa kumbe izithupha kuleli esithi lokho kubangela ukuthi belahlekelwe ngamalungelo abo
lack of access to birth certificates by a significant part of our population is of great concern to the commission from a human rights perspective
ilokukhathazeka okukhulu ngenani eliphezulu labantu abangelancwadi okuzalwa kuleli umuntu ongabhatshwanga kakhilo emthethweni asiyemva kuleli alohlelo zikahulumente zilakho ukumyeqa ngoba engaliwa
abekomishini le bazalalela ubufakazi bukazulu ovela eziqintini zonke zezansi emandebeleni ukuze bancedisane lohulumende ekuphumeni lamacebo le mithetho ezadala ukuthi kube lula ukuthola incwadi zokuzalwa kanye lezokuhambisa ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
sikhangele okusemaphephandabeni namuhla iphephandaba le-Chronicle lithi umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Kane Matema sexwayise uZulu ukuthi engalokothi atshengisele ezitaladeni iphephandaba le-Herald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa utshele osomabhizimusi kwele-Japan ukuthi eleZimbabwe livulekile kubatshali bezimali sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu
ngiyabingelela kubalaleli be-Studio 7 labasakazi igama lami ngu-Alec Gabula ngidabuka enqameni eGwanda ward 8 isu phakamise izinto ezimbili namhlanje sesilohlupho kakhulu kulesi sigaba senqameni olwamanzi lokudla kwenkomo ngenxa yesomiso lesi sikhona amadama amancinyane esasilawo sayawoma cha ngitsho le mfula lezifudlana kusela ngitsho amanzi inkomo zakithe zihamba 32 kilometers siye eGwanda lapho kuyiphoso kusele khona amanzi kumshabezi river esikhala ngakho ukuthi sicela ukuba lo mgodi otshonayo a deep bore ongaba yi 120 meters singaphathiseka singalamleleka singasila kulokhu koma okukhona imfuyo yethu ingaphepha kuleli langa esikhangelane lalo sesize sixabana leGwanda i-town council ngokuba iGwanda ibopha lezinkomo bese zibhadaliswa imali emangalisayo kakhulu kanti ke iGwanda bekumele ukuthi ikhulume lama-stakeholders ukwenzela ukuthi ibone ukuthi ama-rural district councils besebenza labo councilor babo bancedisana ukuthi banike u-ward 8 umgodi otshonayo 120 meter deep bore bona babopha inkomo bese behlawulisa abantu imali ezibuhlungu kakhulu Sibona ngani lokho kuphambana lomthetho kahulumende ukuthi ke lonyaka kudikewe state of disaster. Kati po abantu amanzi bayathathe ngakhe, amadlelo sowathathe ngakhe. Ibandezela njalo lokuthi sicela ukudla kwenkomo, sike sezwa umsekeli kamongameli uKembo Mohadi esithena kuzaba le drought mitigation program ye Stokvel. Sibamelele lawo masaka awokudla kwenkomo, sesiyalinde. Sicela ukuhlengwa nguhulumende kulolo hlubo. Okwabantu lakho ukudla kwe-social welfare bakithi, hayi thina abanye sesize sadela. Kuyehlula i-social welfare register, iyehlula ukuthi incedise abantu. Esesikucela nje ukuthi uhulumende kasiphangisele asidilivelele ukudla, siyethenga ngemali. Asisaceli lokho kwe-social welfare kokuholisa.
Salbonani kustudio 7, igama lami ngu-Adolf Shaba, ngilana eJohannesburg, South Africa. Ngithanda ukukhuluma ngendaba ka-Chief Ndiweni. U-Chief Ndiweni indoda eqotho ekwazi ukumela iqiniso, ngoba into eyinkinga yezwe lakithi, izwe laseZimbabwe, yilapho silabantu abangakwazi ukumela iqiniso. U-Chief Ndiweni wonke la macala athoniswa wona, akawona amacala ukuthi ingabe uyawathonisiswa, yimpi yezombusazwe, just a political thing. So, iZimbabwe ishota ngabantu abafana noChief Ndiweni ukuthi bekwazi ukukhokhela izwe lethu, ngoba izwe lethu liyinhlekisa yomhlaba ngenxa yabantu abavuma yonke into lezinto ezingalungile.
Sanibonani bantu beStudio 7, sanibingelela abafakithi, ninjani kodwa? Hey, sizobuhlungu mani ngale nto eyenzakala lapho, kuthiwa abantu beMTC bathunjwa ngabantu bezanu-PF, kodwa obviously yibo vele. And futhi manje ngiyamangala, la bantu babhizi bakhuluma into abangayazi, lokho bebhizi bakhuluma, bathi bona laba ama-veteran, bathi bona balwela inkululeko. Inkululeko yakhona ikuphi manje? Why bengayekanga ukulwa kwakhona lokho? Ngoba manje hayi, into sesenzeka awukhona ukuthi abantu bayathunjwa, kuthiwe khona abantu bayemaphoyisi. Amaphoyisa phela la maphoyisa asezimbabwe, eZimbabwe kunamaphoyisa, ngamaphoyisa ezanu-PF, izigebengu. Akuna mntu right lapha, ama-veteran wonke nje ama-members ezanu-PF izigebengu. Abantu baseZimbabwe baphila nzima, babhantintela ngaphandle, kufana nokuthi bayabhantinta le mpilo abayiphiliswa uhulumeni kaMnangagwa lona. Hhayi, no. Abantu bakithi kumele basukume impela, otherwise kumele iZanu-PF iphume, otherwise kuyogcina kuliwa straight lapha, kuzovukile. Ngo-2023 makungenzeka barobhe futhi, hhayi, kungangcono abantu bafe, ngoba manje le nto eyenzakalayo ayikho right. Ngiyabonga.
Sanibonani bantu bonke balaleli beZimbabwe, ngingu-Bruce Moyo, ngikhuluma ngiseJoburg, South Africa. Ngiyalibonga kakhulu balaleli bonke beZimbabwe elilalela iStudio 7. Ngizobonga njalo iStudio 7 ngohlelo labo langezindaba zabo ezimnandi ezenza wonke umuntu ebelazi iqiniso eliyenzakalayo. Ngibonga labahlangabezi bethu bonke abeStudio 7, nithi lingadinwa. Ngiyakuzwa ngihlahlala ngiphezu kwama-ovet, bathi bona balwa impi yokukhulula iZimbabwe. Bami kuluphi uhlangothi namhlanje, njengoba liyabezwa makuthiwa ngumahiyadanta yini mbuma kuthiwa ngubani lo, ukuthi usezama ukugoqa abantu ukuthi bezwe amangabo? Yazi kulusizi, kungizwisa usizi ukuthi alila mahloni lingabantu abadala lingaka mali nalizithi lingama-war veteran. I-war veteran alisupporti iparty, hayi lokho okukwenzakalayo elikuphikayo lithi wona iZanu-PF kalitshontshi bantu. Kutho ukuthi lani maoveki liphakathi kokutshontsha abantu, khonokho elalikwenza ngesikhathi sempi ukuthi umuntu engayekela ukuzwana lani embonweni yenu liyambulala. Yikho lokho lamanje nikuphezayo, lingazofuna ukurobha abantu beZimbabwe. Bantu beZimbabwe, gezani ubuso libabone laba bantu. Akula European countries efuna ukubisa mlungu asikhulumi nomlungu la akula mlungu uphi umlungu engazobanga ngisa ilizwe selinjani singazorubha abantu hayi hayi singazodlala ngabantu njalo sifuna ukusitshiyela abantwana bethu bengabayanga abeni besuda selisitsho njalo noma lina selinikwe imali enaleli ingezeleleyo lokuthi abantwana benu bazangeniswa esikolo abethu ke singazofuna ukuthi sethuselane emhlabeni asivele iqiniso sihlale phansi njengamadoda silabafazi silungise ikusasa lelizwe lethu ningazofaka abalungu lapha ningazofuna ukubophanisa indaba akula mlungu ongena la yithi thina amaZimbabwe sithi kasisafuni umbuso wenu nalo wesiwovethi wesigorika wokufuna ukuthi umuntu okhuluma iqiniso limtshontshe umuntu okhuluma iqiniso umthengiswe umuntu okhuluma iqiniso uzwana lamabhunu apha amabhunu apha amabhunu no 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 stop this kuyayangisa ngizikhipha uhlazo hawu
labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Imbono yabo ngeyabo kayilani lokwenza le Studio 7. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Imali eyatshalwa ngele China kugatsha lwezamafutha ezimota kwele Nigeria ibikwa isifike ku-$16 billion. Kulezulu lesikhukhula elikhangelelwe ukudala umonakalo omkhulu esigabeni sePuerto Rico khonapha eMelika eliphiwe igama lokuthi Hurricane Dorian elizachitheka ngempelaviki. Ezinye izizalwane zakwele Botswana sezikhuthaze uhulumende wazo ukuthi adinge indlela ezingcono zokuphatha udaba lwabo kuza abaqhubeka bengena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni abagoqela abeZimbabwe. Kubika intatheli zindaba yethu uMartini Ngwenya.
Udaba lokungena kwabezimabhokele eBotswana ongekho emthethweni ludaba olusegudwini. Amapholisa esikolweni eHabrona sevuke eseganga kulezi nsuku enganikezi ithuba abezimabhokele yabo kulelizwe ongekho emthethweni. Kodwa noma bangaze bethathwe izimota zebachitha emncelweni wePlumtree baphenduka ngokutshetsha. Lokhu sekudale ukuthi inkokheli efana lokansela webandla elibusayo eleBotswana Democratic Party uMnumzana Moemedi Mukhaisane ukuthi abakhuthaze uhulumende wabo ukuthi adinge amanye amacebo azaxhazulula lolu daba.
Ngokubona kwami uhulumende kumele behlangane ukuze siyeneliswe ukulungisa lolu daba ngokupheleleyo ngoba ukubabuyisela emuva ngokwesikhatshana ukubabuyisela emuva lamuhla kusasa sebephendukile.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Lawrence Woketitse uthi akukho ngalungisa isiwa ngaphandle kokuba isimo seZimbabwe sintshintshe esithi abantu bazaqhubeka bebhensela ukubotshwa.
Uma amathuba kumumo womnotho engekho abantu bazaqhubeka besuka emazweni abo njalo awungeke wabamisa. Akumnandi ukuthi umuntu ayeqe umngcele ekhonjelwe ngemibhobho lokunjalo kodwa ungabona umuntu ekwenza kutsho ukuthi imbhadalo yokwenza ingaphezu kokuthi angakulungisi.
Kulezi nsuku amapholisa agcwele emgwaqweni yesigodlo eHabroni emisa amabhasi lezinye imoto ezithwala isihambi edinga abaselizweni okungekho emthethweni. Kodwa omunye weZimbabwe lamaphepha ohlala elizweni uthi ekhaya kunzima kungaphileki yikho ebona kungcono ungena kwele Botswana.
Ekhaya kusemalahleni kwakathesi ngakho kungcono ukuba seBotswana sidlala amacashelana lamapholisa akuhlaleki eZimbabwe.
UMnumzana Andreas Sibanda oweZimbabwe ohlala eHabroni uthi ngabe uhulumende weBotswana uthatha inyathela elifanele leSouth Africa ukuthi anikeze abahlala amaphepha incwadi zokuhlala.
Uhulumende weBotswana uchitha imali ngokuvisela abantu laba ekhaya. Minengi imisebenzi lapha engafunwa ngabaTswana ngabe bayanika abaizizalwane zeZimbabwe zizisebenzele bebanike namaphepha behlale nje.
Emhlanganweni owenziwe phakathi kwayo nale iviki esinye isiphathamandla uhulumende uMnumzana Edwin Batsu uthi iBotswana izaqhubeka ibuyisela emuva abala maphepha okuhlala elizweni ngoba abanye besona ngokudala amacala. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 iSabron.
Thank you. Kanjani zihlobo ezithandekayo silethemba lisixhuma kuhle kumagumbi omane omhlaba lapho elingaba likhona kobulawayo livuka njani kutitshi kuPlumtree mamukatshini makamwangu etsholotsho lingaba linjani lupane ngale Victoria Falls siye enkabazwe lingaba linjani lani khona ngapho Sosveli eHarare kuvukwa njani isihlobo zami Bainbridge lasekwana lapho nithuyile buyani livuka njani lingaba lisixhuma kuhle na kundawana zonke zelizwe lapheli khona Tina sesixhuza khonapha emsakazweni msakazweni msakazo we Studio 7 na azitshe bafana becholocho ke cholocho great sounds besiqhubela ke uhlelo lapho ngengoma emnandi selethemba elivusile yalifaka umdlandla welanga phela ukuthi lichone kuhle bese emsebenzini kumbe abanye ngabasebenza emasimini njengoba nje izulu selizatheleka lilungiselela ukulima phela Hayi ke kwanele kodwa singakehlukana isikhangele bezihamba phambili Ibandla leMthwakazi Republic Party lisola ukubotshwa kwamalunga alo kobulawayo izolo. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Mina lani asifeni sonke ekusasa ngo-6:30. Lichone kuhle.